Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 6 kumfumfu 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Ufanele kwenzwe kube buthakatha abantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokulalo kuyana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 phansi kwezinga lesibili ulevel 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuphelele kukhipheni amabili. So ngaze kubhanwa abantu akubotshwa umuntu nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ivandla leMDC Alliance liyakulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye leMDCT ezansi emaNdebeleni kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili ulevel 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela ngazo zonke indlela ezigoqela ukuqhelelana kanye lokugqoka amamaski. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa uveze ukuthi idale lekhabhinethi lithethe isinqumo sokuvumela indawo ezithengisa utshwala amabha ukuthi avulwe asebenze. Kodwa uthe kumele avumele kuphela abantu abahlatshwe amajekiseni e-coronavirus womabili. Uthe lomkhuhlane ususehla ezikolo nanku inani lababanjwe belawo endaweni zokufundela lehleli suka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya ku 815. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Yebo, igciwane le-corona selehlile ukumemetheka kwalo, kanti njalo labagulayo kumba abadlula emhlabeni ngenxa yalo sekwehle kakhulu nxa uqathanisa langoJuni ngontulikazi lonyaka nje lapho bekusifa khona abantu abaningi limemetheka ngendlela enkulu kakhulu. Akusho kodwa ukuthi ingozi sisukile. Ingozi sesekhona kodwa ke lokho isinqumo sokuthi kuqhubeke kungu level 2 hayi akufanelanga kuqhubeke kungu level 2. Kufanele kwenzwe kube buthakatha abantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo bakwazi ukubhoda benze lokulalo kuyana ukuze bakwazi ukusebenzela abantwana ngendlela efaneleyo. Kanti ke njalo amalungelo avinjelwe ngo level 2 aqhakathekile ukuthi abuyisele ukusebenza kwawo. Ayilungelo leze politiki ezokuthi abantu bahlangane bebanengi ama rally lakho konke lokho kuyana bakwazi ukukampeina ukhetho lube khona ama by election abe khona abantu abafuna ukubamba ama campaign rallies bakwazi bakhululeke. Kasibuyeleni khona laphana u level 2 kasadingakali vele.
Kungayekethiswa kakhulu akusoze kubangele ukuthi lomkhuhlane umemetheke ngamandla njalo na.
Isimo sokumemetheka kwegciwane sitho ukuthi akusafanelanga sihlale ku level 2. Kufanele sisuke lapho kwenziwe kube lula empilweni yabantu. Okunengi nje sekuyikuvimbela abantu. Yebo kambe ingozi yegciwane le-corona isesekhona kusafanele ukuthi abantu bananzelele benze konke kufanele ukuthi bazivikele. Kodwa ke akufanelanga impilo ime ku level 2 kuze kube phakathi naphakathi ikakhulu ngoba uma kwayo ku level 2 kuthi ukuthi amalungelo abantu amanengi kazi ukutholakala ilungelo nje lokuthi abantu baphile ngendlela efaneleyo ngakho ke kakusukwe ku level 2 kwenzwe buthakathaka abantu ngendlela abafundiswa ngakhona nxa babefundiswa ngendlela efaneleyo kuqhutshekwa lokho kuhlatshwa kulabo abafuna ukuhlatshwa kusenzwa zonke izinto indlela ezidingakala ukuthi abantu bavikeleke abantu bavikeleka bengekho ku level 2 lapho sesikhona manje akusadingakali khona lokho ukuthi kuqhubeke kuqhutshekwe lokho kuvaliwe ikakhulu kuvalela amalungelo abantu
uhulumende uthi usunganeno lomkhuhlane ezikolo kuyini ongakucwayisa ukuze wenqatshelwe kokuphela lomkhuhlane endaweni zokufundela
ingozi ebantwaneni ngavimbeleka kakhulu nxa ngabe uhulumende engenza njengalokho abanye uhulumende emhlabeni besenza ukuthi abone ukuthi konke abakudingayo abantwana bayakuzuza lababalisi babo labo bonke abasebenza labafundi okubalela khona ukuthi kube khona izinto zokusanitize abakwazi ukugeza izandla abakwazi ukuba lama mask bakwazi ukuba nayo yonke lento leyana engancedisa ukuthi bavikeleke inkinga esilayo ukuthi silo uhulumende ogoqa izandla obukeleyo othi ulane izikolo izikolo labazali bonani ukuthi abantwana bavikelekile nagoqa izandla zihlalele nje
umnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso ye citizens covid 19 monitor Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe izolo lethu leyamanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni ezitshiyeneyo zabomakhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Abantu laba bangamachumi posi amahlanu 47 kunsukwana ezedluleyo ibhanga leli lethu leyamagama njalo abantu abangamachumi amathathu elithi benza imisebenzi yokuntshintsha imali enkundleni zokuthumezelana imali kubomakhalekhukhwini ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo usivalukulu we Reserve Bank umnumzana John Mangutsha uthi abantu laba abasavunyelwa kulezinkundla phakathi kwabantu abachaywe izolo akekho ongusaziwayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Ye ayi khona kakusethusi ukubona leli bhanga likhipha amabizo kuphelele kukhiphela amabizo ngaze kubhanwa abantu akubotshwa muntu nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo kuke kwaba lesikhathi uke wakhitshwa futhi uluhlu lwabantu abakade bethatha imali yelizwe beyi-externalizer imali beyihambisa kwamanye amazwe kwaphuma uluhlu inkalakatha sibili kodwa kubotshwa ngamuntu. So hayi lapha nje kufana le news ukuthi siyabala kudlule angikholwa ke mina ukuthi khona lolu luhlu futhi lungaba loluhlu lweqiniso oluyilo olubambe phose bonke abantu abayibo abaphusha imali leyi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abanikazi bemali yona le engena emabhanga la isibo bantu laba izigijimi nje ondunywe yinkosi abasebenzele singathi ikhadi ngabantu abasebenzela amaganswanyana lamantshontsho abayibo abanikazi bemali basemahofisini ekabayanyiswanga amabizo bakaphumanga ephephandabeni lalaba amabizo abaphumile khonapha angikholwa ke ukuthi kukhona ukuzabehlela ukubhana inamba vele kakuso problem umuntu uyathatha isim card ahlafune ayithathe esinye angikholwa ukuthi yinto sibili esingazikhathaza ngayo.
Labo abangaba besenza imisebenzi efanayo ubona mhlawumbe bengatshiyana lalumkhuba yini nxa sebebona abanye bechaywa amabizo abo egcikeni beyangiswa emphakathini umnotho lawo usima ngenyawo njengoba kuthiwa abantu laba yibo ababulala umnotho ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Kumele sikunanzelele ukuthi lolu luhlu isikhathi oluphume ngaso isikhathi esimangalisayo ngoba kuqondana lapho izano elungiselela into zokuya kukhetho luka 2023 sebefuna ukuzenza abantu abangani bona balwisana le corruption kodwa siyakwazi ukuthi lolu luthuli lwamadube luhubhu lukabhejane into uthi esithwale ngaphandliyo akula lutho esizalubona lapha laba yibo abantu abatshintsha imali angikhole ukuthi bayethuka ngoba njengoba chilo ngaphambilini soke kwakhitshwa uluhlu lwabantu abenza lezi zinto akuzange babotshwe akuzange kubakhahle bakhahlamezeke noma ngapi okunye kangikholwa ke mina ukuthi umnotho welizwe uzatshintsha kumbe umkhono uzabangcono ngoba okubulala ilizwe kangikholwa mina ukuthi ikhono kokuthi intshi imali okubulala ilizwe yicorruption ukuthi imali ziyadliwa kwake kwadliwa 15 billion kule mali eziningi ezidliwayo khathesi kule debt assumption billions wayo abantu badala izikwelede sezibhadalwa ngabantu yile lizwe bani elisebenzisa imali yamanye amazwe lona linye la industry yalo umkhonomi uye yame emalini yethu lokuthi sibe le industry yethu konke lokhu akukho ngaze kubotshwa siphatheleni bonke labo bantu abatshintsha imali angikholwa ukuthi lizwe lingavuka ngoba vele labantu ababotshwayo ngabantu abangayisibo abanikazi bemali zonezi babasemahofisini basadinga indlela ezintsha zokuthi umshikashika wemali yabo bawenze njani
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDC Alliance selilandule imbiko ethi selivumelane labeMDC ukuthi basebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzayo. Lembiko ibisithi amabandla omabili azavumelana ukuthi ukhethwe ilunga elivela kucele thize elingasoze lincintiswe ngabelinye ibandla. Kodwa isikhulumeli seMDC Alliance yamathebeleleni South umnumzana Ntando Ndlela utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lokho akusiloqiniso.
Abantu beMDC labo okukhulunywa ngabo kabekho. Ngingababala bangagcwali isandla esisodwa engibaziyo abantu engithi ngabe MDC kabekho leli bandla alilabasekeli alilabalandeli. Bakhona nje ababili abathathu abesaba ukuxotshwa ekhansilini labesaba ukuxotshwa ephalamende ababalandelayo bathi hayi thina kulungile sesingabakho mozo kodwa ngeqiniso ngizalikhuluma iqiniso namuhla laba bantu bavele ngabantu bethu babhoda ngale kithi babuye bathi madoda siyaxolisa into esayenzayo sase sisaba ukuthi sikhitshwe isinkwa emlonyeni kodwa thina sivele singaphansi kwenkokheli engakhulula abantwana beZimbabwe inkokheli engunelisen Chamisa le MDC Alliance
bona abe MDCT khona ngapho esigabeni seMathebeleland South bangena yini ebantwini bedinga usekelo njengalokho esiyasizwe ukuthi lina liyakwenza
msakazi labalali beStudio 7 engingakutsho ukuba lembiko evuke ikhona ebulenjini ngamanga aluhlaza athe tshoko akula mhlangano akula sivumelwano akula njalo ngikhulumisano eke yaba khona phakathi kwethu labantu bakaMonzora ngamanga aluhlaza amanga la adalwa ngabantu aselibonile ukuba babala balandeli akula umuntu ofisa ukubalandela njalo sebenanzelela ukuba lalokho kade bekwenza ukuxotshisa ama-councillors ethu ekhansilini lokuxotshisa ama-members of parliament ethu ephalamende akuba sizanga ngalutho if anything sokubenze bazondwa kakhulu ngabantu ngoba sebechiya abantu abaningi kakhulu emadebeni South laba bengelaba abameli ekhansilini lasePharlament
ungasela ukuthi manje umbiko onalo ungabe wenzwe ngenjongo bani bakhona yini abafuna ukuthi lisebenze ndawonye kodwa inkokheli ingafuni
injongo umsakazi yokukhipha umbiko wamanga lo angiyazi ngeke ngayifakaza kodwa mangingacabangela ngingacabanga ukuba hayi laba ngabantu asebefuna ukuthi baphenduke kuMDC Alliance badinga nje indlela zokuba baphenduke njalo ngingakutsho kibe ukuthi siyabamukela ngababuye ebandleni labo leMDC Alliance basebenze bakhulule abantwana beZimbabwe iningi bananzelela ukuba uMunzura sebethethwe izandla bafaka isikhwameni izandla sebevele besebenzela imilomo yabo besebenzela izisi zabo ukuba bagcine bona labantu ababo into yabo abayenzayo sebengikhona benanzela abanye ade bebalandela ukuthi hayi into le ayilali nokukhula abantwana beZimbabwe yinto nje ukuthi izani PF izama ukuphazamisa iMDC alliance ikukhulu ngadvocate nezinjamiso ukuthi ingangena embusweni ngendlela eziphansi.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC alliance yamathebeleleng South. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ivika ukuthi owake waba ngumphathi ntambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Ignatius Chombo usesusiwe kuluhlu lwabasolwa ngemva kokuba abatshutshisi betshele inkantolo kamantshi izolo ukuthi abalabufakazi obaneleyo bokumthonisisa ngecala lenkohlakalo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary omutsha unkosikazi Evelyn Ndlovu ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu. Ngibonga kakhulu ngomsebenzi weniwenzayo. Studio 7 finyelela endaweni eyiningi kabi. Siyanibonga kakhulu. Engathi inkosi ngaba nani. Nikhuleni izweni kokhobe nilapho ku Studio 7. Bese mbulisa nabalaleli bonke emakhaya nemadolobheni nangaphandle kwelizwe. Onibulisa yonke ngomntalo Khumalo. Milane goli bakwethu. Engingakho ke lapha ngiphezu kokuthi ngicele kumagumaguma la amagumaguma afuna ukuphazamisa abantu abaqhushwa ngumqondisi moyo. Umqondisi moyo ubasa eKenani. Amagumaguma wona asefuna ukuthi manje aphazamise uhlelo lukamqondisi. Siyacela magumaguma, nikezani umqondisi ichance. Lina kunini linikezwa leyo chance but lifike phambili before libasa abantu eKenani bese niyabamba abantu inkunzi basala abantu sebekhala egangeni kungelo ngabasiza. Hayi bakwethu, ake libe namahloni. Iqiniso lonke iminyaka miningi abantu bezama ukulivotela. Yini eliyincede umthwakazi ngayo? Usizakale ngani umthwakazi? Ake liqakeni phambili ukuthi umthwakazi liusize ngani. Nanko phela ezindaweni eziningi abantu bakithi umqondisi uhambe elungisa lapha la lapha uyafaka amatshe wenza yonke into. Nina asikaze sinizwe nikhuluma ngokuthi senenze lokhu nalokhu. Obungayi mdala uKhumalo ngiyabonga.
Hello Studio 7. Siyabonga Studio 7 usizo lesiza ngalo ukusilethela ezinye indaba zasekhaya awonke amalanga. Siyabonga kukho konke likwenzayo. Mathi uNkulunkulu engalingezelela impilo ngesikhathi zobunzima kunje. Ngicela ukuthi ngithinte indaba yasekhaya eZimbabwe. Mina okhuluma ngoNhlanhla ngila eSouth Africa Eastern Cape ukuthi indaba yasekhaya makungatshaywa inja kufihla umphini. I-tribalism yona ikhona. And then thina singamaNdebele singasebenzisi ile nto ukuthi sivalele impumelelo kumbe sivalele ukuthi singaboni ukuthi kahle yihle yini okufanele siyenze in terms of ukuthi thina lathi siziphucule. SingamaNdebele sile problem eyi-1 asithandi ukusizana. Mina sengiyakwazi lokho, sengu-trial ngibe lapha eSouth Africa close to 23 years ngila eSouth Africa. Ngike ngabathatha abafana basekhaya abaqeda isikolo ngibafundisa umsebenzi. Umfundisi umuntu umsebenzi engakaze ahla abone abe ngumuntu okwalifayileyo ukuthi ayenze umsebenzi akushiye. Umfundisi umthathe umgibeze all the way from ekhaya umlethe eSouth Africa. Umfundisi umsebenzi athathe ludumo akushiye. Abantwana abafana basekhaya abasakhulayo abazame ukufunda sithuthukisane. Baningi abantu abasekhaya abaku-diaspora abasemazweni abalamakhampani abafana nami. Sinakho ukuthi singabafundisa abantu abafana basekhaya babuyele beplanter back ekhaya njengoba lathi sikwenza. Kodwa ma bengathathwa ludumo mina bengaphaphi mabefike emazweni. Kabesifundeni singizuze ulwazi before usiphethe igijimisana lokuthi sifuna imali. But iproblem ukuthi uma umuntu ebona umakhelwane hamba nge-BMW nge-Mercedes Benz ufuna ukuthatha i-shortcut. That is not life. Ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo.
Angiyezwa nje abantu bekhala ngobandlululo bethu umqondisi muyo ulobandlululo. Kodwa usho ukuthi akekho umuntu wesiNdebele oyibonayo lento le ekhulunywa ngumqondisi muyo. Mina ngazi ukuthi khona umuntu osola lo muntu uthi usola umqondisi muyo ukuthi uyenzeni ngoba lo muntu uzama ukulungisa into esegcekeni ebonwa ngobantu bani. Kumbe ezikolo zakhe ibona kufundiswa bani ngoba izikolo zonke kugcwele amashona. Ngoba ngithe niyabhekisa la seBoreni lapha akekho umuntu esiNdebeleni odlalela amathimu esishoneni. Why? Futhi abekho abafowethu abakwazi ukudlala ibhola ukuthi bengasuka bedlala emathimu asesishoneni. Angithi yobuntu ivele lobandlululo olusegcekeni ukuthi abafowethu besiNdebeleni vele akula mntwana esiNdebeleni vele osuka emathebeleni esiya eHarare esiya emsebenzini. Kodwa wabona basuka eHarare besiya emathebeleni. So into abayisolayo abantu yini? Ngoba i-evidence yavele. Ngisho laseBoreni ebholeni linyawo.
Salubonani ku Studio 7. Ngithanda ukuthi ngiqhuqhuzele kakhulu ebantwini besiNdebeleni ukuthi bonke bevaccinate sidlule kulento yama-lockdown. Wonke umuntu azithole evaccinatile. Singabi yilabana abantu abazithi bona bahlakaniphile kodwa bengahlakaniphanga. Sesikubonile isikhathi eside kakhulu into yabantu abahlakaniphileyo kodwa kungabonakali ukuthi benzani.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi eNorth Korea likhanya selizimisele ukukhulumisana lamazwe omhlaba ngaphandle kweMelika. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso yeWorld Food Program isiveze ukukhathazeka ngendlala esigxilile esigabeni seTigray kwele Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lweMelika. Idale lePhalamende eleCongress izolo lamukele ubufakazi obuvela kowesifazana owake wasebenzela inkampani yeFacebook. Yena ukhuthazele lidale ukuthi lingenele lilawule indlela linkampani esebenza ngayo ngoba iqhuba inhlelo ezilimaza abantwana njalo eziphehla izondano. Unkosikazi Francis Hogan utshele ikomiti yedale lesenethi ebona ngezokuthengiselana ukuthi linkampani yazimhlophe ukuthi inhlelo zayo zilomthelela omubi kodwa ayizimiselanga ukuthatha amanyathelo ngoba lezo nhlelo ziyilethela imali enengi. Wengeze wathi inkundla ye-Instagram ikakhulu yona elawulwa yiFacebook ilimaza abantwana abangamankazana ngokubethulela imbiko ebadukisayo. Usole njalo iFacebook esithi ilimaza umbuso okhululekileyo idemokrasi eMelika njalo iphehla izondano ecina ibangela ukulwisana kwabantu ngemihlobo njengalokho okwenzakalayo kwele Ethiopia. Ngokunjalo uthe uhulumende weMelika kumele athathe amanyathelo. IFacebook yona yethule umbiko ngemva kwalokhu ilandula konke okukhulunywe nguNkosazana Hogan. Iziphathamandla zeFacebook zike zamiswa njalo eCongress kunsukwana ezedluleyo zayilandula njalo imbiko yokuthi linkundla iqhuba inhlelo ezilomthelela omubi ebantwini ngoba igijimisa imali. Sixoxele intathela izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Eqinisweni inkomo iFacebook ayilandaba lokuthi uZulu uphathe kanjani ngembiko eyibala kuFacebook. iFacebook igijimisa imali kuphela. Iqiniso esizwe sibelazi singaziduduzini ngokuthi iFacebook iyenze kwabalula ukuthi sixhumane njengesihlobo sidinga abangani abatsha. Yebo ikwenze lokho kodwa isiqoqela sayo ikudinga imali. Wadinga njani imali? Ngokuvumela imbiko ethize ukuthi njani ibe khona kuleyo platform yayo. Kukhetho oludlulileyo bathengise information yabantu, amavisa abantu ku-Cambridge Analytica. Cambridge Analytica yavuka i-analyze ukuthi okay, inamba abantu abaku-Facebook iminyaka engayo ngaka abazavotela uzivana zavotela uzivana. Bethengisa information yabantu. Ethiopia kugaliwa kuliwa ngendaba ezindimi kusetshenziswa iFacebook ukusakaza leyo mbiko. Bayakwazi lokho akulanto abayenzayo. Kungani bengathathi izinqumumbe imigomo yokuvimbela lokho? Ngoba kubalethela imali. Bonke abantu bayakwazi ukuthi nxa sifuna information ukuthi igarisi uhlangana ngaphi, uhlasela ngaphi, siya kuFacebook. Ndimo abantu bevakashela iFacebook lama page ngibo imali. Ama Rohingya abulewe eMyanmar eminyaka emine edlulileyo 2017 lapho I think genocide. Imbiko yokuthi ama Rohingya abulawa ibisakazwa ngakhe kuFacebook. Namhlanje International Criminal Court of Justice yacela khiphani amabizo abantu abesebenzisa iFacebook ukuqhuba leyo mbiko. iFacebook iyala ithi is privileged information. Privileged kanjani khona sisokula abantu abafileyo ngokusebenzisa iplatform yenu ukusakaza imbiko yenzondo?
Bakhona abathi ngumbono omubi ukuthi inkampani le ilawulwe nguhulumende, njalo bathi amankampani amakhulu kanje ikakhulu lawo asemsebenzini yokuxhumana kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku kumele azilawule phansi kwalokho okuthiwa yi-self-regulation ngesiNgisi. Ungathini ngalokho?
I-self-regulation kumbe ukuzigoqa kwamakhampani lawa amakhulu asakaza imbiko ligama elihle, umbono omuhle, i-concept enhle ukuthi hhayi linasebenza nini kodwa libe lizikhuza ukuthi asenzi lokhu lalokhu lalokhu. I-concept enhle. Lathi nje abona izindaba sihlala sikhala ngakho ukuthi hhayi thina sifuna uhulumende ahlole ukuthi sisebenza njani, kodwa thina sodwa nozindaba sinjani singazi i-self-regulate, sifome ama-organizations asihlolayo dai lapho sophambanisa ngomu usakaza usakazi kanje uphambanisile ixolisa uba uzivani iconcept enhle kodwa ukangaki sikwenza khonoko. Kaningi sisephula imithetho efakiweyo sesicatha ngokuthi hayi thina vele sifuna i-self-regulation or sisuke ukubona izindaba. Nanka amankampani lamakhulu asakaza imbiko o-Twitter o-Facebook o-Instagram njalo njalo, indlela asebenza ngayo asebenza angani yibo othik, akula muntu obabuzayo, benza intando yabo ngoba bakhulu kangawo. Kunje nje izolo iWhatsApp ingasebenzi, leFacebook, leInstagram, inkampani eyi-one umhlaba wonke wama stand still. That's how influential and big these companies are. Bese kuthiwa asifuni uhulumende ahlole ukuthi isebenza njani, hhayi kuyingozi.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule amanye njalo amagama abantu elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabo makhalekhukhwini ngoba bentshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho. Ibandla le-MDC Alliance liya kulandula ukuthi lizasebenzelana ndawonye lele MDCT ezansi emandebeleni kuketho oluzayo. Kwanele Mthwakazi, likumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.